tisendaba ku VOA Ndebele.
Levuka njani mthwakazo omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhla ka 7 kuNcwabakazi 2019 ngontungameli Nkomo. Endabeni zekuseni namuhla
siyanavela ukuthi abantu sibili balokufuthelana nokugula abantu bazondile intengo yezinto iyakhwela nsuku zonke. Kuluma kanje namhlanje isinikwa sesiku-$8 kwezindawo lapho esishiphe khona i-$7. Kuluma kanje intengo yamafutha ikhwelile.
Ibandla le-MDC lithi uZulu kumele aphatheke ngobunengi ekutshengiseleni kwalo esitaladeni ngeviki ezayo phezu kokutshabalala komnotho.
Abantu abalakudla nalo umuntu uhulumeni ozama ukuthi khona abanikeze ngiyabona bayazama ukuthi barotate kumbe bashintshane kodwa umlutshwana lwalo umuntu.
UZulu wematopo ubhekane lendlala embi njalo uthi usizo lokudla osolucelwe ngohulumende kwamanye amazwe ngabe luyaphuthuma lumfinyelele. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ibandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa lithi uZulu weZimbabwe kumele aphatheke ngobunengi kuhlelo lwalo lokutshengisela ngokuthula ezitaladeni zeHarare ngolwesihlanu lweviki ezayo phezu kokutshabalala komnotho. Ibandla leli libikele amapholisa ngenjongo yalo ngomvulo. Amapholisa wona avikwa ephange alivumela ukuthi liqhubeke ngohlelo lwalo. Lanxa abanye besithi bazaphatheka ekutshengiseleni lokhu, abanye bathi kabasoze bazihluphe ngoba kungasoze kubasize ngalutho. Inhlanganiso emela izisebenzi iZCTU yona ithi iphakathi kokuzwa imbono kaZulu ngolwayo uhlelo lokutshengisela phezu kokungakhwezwa kweholo lezisebenzi kanye lokudilika komnotho. UChris Gande weStudio 7 uxoxela umgcini sihlalo wenhlanganiso le emhlubulweni weWestern Region umnumzana Ambrose Sibindi.
Siyanavela ukuthi abantu sibili balokufuthelana nokugula abantu bazondile intengo yezinto iyakhwela nsuku zonke. Khuluma kanje namhlanje isinkwa sesiku-$8 kwezindawo lapho esishiphe khona i-$7. Khuluma kanje intengo yamafutha ikhwelile almost $10 per liter. Akuna nto ebambeka ushukela wonke ekukhwelile singathi thina khona okwesi kuthembele ukuthi ngama-basic commodities aqansile wonke. So abantu kulokufuthelana abantu bemjova ngapha laba imjova isikhwelile kuthi labo vele abanikazi bemjova labo bazobuhlungu ngoba petrol ikhwelile and abantu abasagadi. Kuthi nabona ababagada amabhasi la e-50 cents amabhasi akona abantu yomalayini akhona ayisabeka. So akula morite abantu bafutheleni. So ke kukhanya kule ngozi yokuthi ngendlela abantu abafuthelane ngayo kungananzela ukuthi abantu bangathengisela lobanini. Siyakwazi ukuthi abaye bengayo bethi ngxa ye-16 kodwa ngokunxa sinanzela umumo kuzisebenzi lobanini ngenzakala loba kuyini. Ngoba abantu bathi bona khathi eseZimbabwe ukuya emsebenzini akusabancedi. So ke kule ngozi yokuthi ungavuka nje kwelawo phonga ukuthi zi.
Lina njengenhlanganiso yezisebenzi siyakhumbula ukubana lathi lisadinga ukuthi nizisebenzi zithini ukuthi kuyewe phambili. Likuhambisa njani lina ngalesi sikhathi?
Okwenzakala kuliqiniso ukuthi bekugqiniswa ngalabantu ngokuthiyana kwezigaba. Imbiko leyo ihamba isiya head office okuyiyo i-national office yethu eyiyo ebamba imbiko yonke. Kodwa-ke lapha mina sengizwa abantu beyixoxa abantu bafuthele nabantu uzwa besibona la khona ukuthi belitshene isikhonsata lingadlalisa isikhathi seliphuzile into lengaliyenze kudala yikokusebantwini. So kusitsho ukuthi lanxa ngingathi ukuthi kwezindawo kwenzakalani kodwa-ke njengabantu abahambayo ukuphumuyele uzwe abantu beyixoxa uphumuyele ukhanye kwi-social media sikwamanye ama-groups esixoxa la bantu akula muntu othule abantu konke bayaxokozela bathi bona into leyo eyokuthi kutshengiselwe kumbe kukhala leyo msebenzi vele sokuphuzi. So ke abantu vele imbono ngathi khathi sebemele i-date kuphela ngoba kumele abantu abasafuna enyini.
Manje wona umumo unjani? Sikhuluma nje abakaqalisi yini amapholisa ukubhodabhoda njalo labantu abesabi na ukuthi bazatshaywa kumbe babulawe?
Wena iqiniso ukuthi umumo amapolisa yebo kambi siyabona ama roadblocks uyathi uvuke ukusenza into lenje ukuba ama roadblocks amapolisa akukhona lapha lapha kodwa ke okwabantu kwesaba abantu uyezabekhoka bethi hayi sina vele eZimbabwe sasafa kudala ongayisi kufayi kuphi abantu bathondaza bathi khona kwesifadi kwakho silohlupho olukhulu abantu bazangikhomsa omunye umuthi wakhulunywa nguJulius Zemuva le owathi yena amagwala afakanengi betulala olokufala engakafihli so ngokunjalo kokukhala kusengqondweni zabantu ukuthi kade ezilowuthona zesaba ngumungesabi pho ongayisi kufayi kuphi njalana la amapolisa nalawa lakuthiwa bopha abantu akhathele amapolisa afana naye nabo bafisa ukuthi ngayinto lezi yajiwa ngoba izitolo ezingena kizo amabhesi sakhwelile imijova le sikhuluma ngalo abakhatha khonapho so laba abakhathele outhi engxela enhliziyo zapho ukuthi abantu abawaphuza bo lani lisilungiseleni so-ke ngibona ungathi hhayi okwesaba khathesi abantu sebefuqe baze bathi ngqa emdulini okuthi angisaboni bejibilika futhi ngoba abasafuqe kodlala lapha sebekhona so mbona ngawurisaba hhayi singakucabangi kakhulu abantu sebefike lapha bathi hhayi nxa kuyikufa kuyikufa kodwa thina sokufanele silungise izinto zethu
Umnumzana Ambrose Sibindi ngumgcinisihlalo weZCTU emhlubulweni weWestern Region ubexoxa lo Chris Gande weStudio 7 ekobulawayo. Uzulu wemaphandleni ematopo uthi ubhekane lendlala embi kakhulu njalo uthi usizo lokudla osolucelwe ngohulumende emazweni womhlaba ngabe luyaphuthuma lufinyelele. Iningi lithi okwenza umumo lo ube mubi kakhulu ikubhidlika komnotho okuqhubekayo mihla ngemihla. Uhulumende izolo ucele abakwamanye amazwe labenhlanganiso ezizimeleyo ukuthi baphathise izizalwane zeZimbabwe ezedlula izigidi ezinhlanu ngokudla. Elemelika lona lithi selitholele abantu abangu-360,880 ukudla abazakwabelwa kusukela ngenyanga ezayo kusiya kumbimbitho ngomnyaka ozayo. Kustandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxelo wake waba ngumgcinisihlalo weMatopo Rural District Council njalo oseyisiphathamandla sebandla leUnited Movement for Devolution umnumzana Henry Ncube yena othi muvi umumo eMatopo.
Abantu abalakudla nalo umumbu uhulumeni ozama ukuthi khona abanikeze ngiyabona bayazama ukuthi barotate kumbe bashintshane kodwa umlutshwana lwana umumbu kudingeka ukuthi kungeze isisindo sokungezelela ukudla okuningi ngoba abantu izulu alinanga total especially imatoko yonke nje khathesi ngikhuluma nje isikwakwa ngitho sona isifuya sidobhe lutho sidobhe amasango.
Kwabiwa njani lokhu kudla emaphandleni ubona ingani bonke abantu bakufinyelela yini kumbe lakho kugcina kusize abalutshwana?
Kuvele kuhlala kulo hlupho laba abayebayo lanxa bengabosobhuku lawo mabhalane kwesinye isikhathi bayaphatha uhlangothi oluthile kungakhalekekile kumbe ngezepolitics kumbe asizo zepolitics uyawazi ukuthi kulomunye ozonda omunye okungethanda omunye abanye balempizayo zemdeni and so forth but-ke into enginanzelelayo sebesukile ukuthi banikeze labana abayibo abafuna ukudla kakhulu ababhobhileyo engathi ngesikhiwa ngama-chronical ills those who are very needy.
E-Mat South abantu abaningi bathembe izifuyo zilamanzi kulokudla bayathola abantu inzuzo ngazo.
Uyakwazi khathesi kunzima amanzi kawekho ngoba izulu kalikho yebo anala uthi ngumphefumulo kutshengisela ukuthi okugcina isifuyo sokunjani sokudura ngoba sokudinga ukuthi udinge imithi yokuinkomo kathesi kazi ilantengo esingathi iqondile njengoba uhulumende wasusa imali yakwamanye amazwe wathi kusebenzisa imali ekhaya izinga kumbe ukuqina kwemali ekhaya kuyathandabuzeka ukuthi kathi yona inkomo ivele ingathengiswa ngemalini khona lapho zike zahamba zale elwaconcord eMatopo North bezama ukuyathengisa abadala abasuka bakhuphezayo ezinye bazibuyisele emakhaya bathi kungcono-ke ukuthi bazigcine. Inkinga ababhekene layo abadala amadlelo awekho angathi alokudla kuphinde kuthi ukudla lakho kukhona emadorobheni yebo kungabe kukhona kodwa kuyadura njalo amakhampani kafanise ukuthi khona ayenze ukudla okweneleyo ukuthi abalimi bengathenga besitha inkomo ya kukhona khona lokho kodwa inzuzo be ayikho.
Umnumzana Henry Ncube wake waba ngomgcini sihlalo weMatopo Rural District Council. Okwamanje uyisiphathamandla sebandla le-United Movement for Devolution lona elikhokhelwa ngumnumzana Love Momo yo. Ubexoxa lo sithandekile emhlanga weStudio 7 eseMatopo. Sikhangele okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leChronicle lithi kulombalisi wePlumtree obhubhele engozini yemota ngesonto duzane leMarula ngemva kokubhewuka kwemota abehamba ngayo. Kulimale abantu abalishumi lambili kulingozi. Iphephandaba leHerald lona lithi uhulumende selobelane isivumelwano sokubhadala isikwelete samagesi kunkampani yakwele South Africa e-Eskom ukuze ivulele njalo eleZimbabwe amagesi. Lithi njalo iZimbabwe izahlawula i-Eskom imali engena ku-$890,000 viki ngeviki. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Basakazi beStudio 7 nakanye labalaleli sithanda ukubonga ithuba leli esiliphiwayo ukubana sikhulume kusemoyeni yethu. Nantanda ukukhuluma ngenhliziyo ebuhlungu maqondana le ndaba zemali yeZimbabwe. Kunzima lokhu ukuthi basisebenzisa imali engekhoyo bevalisa imali ezikhona ukuthi bayenze phela imali yeZimbabwe la ibe khona kunzima. So ugcina ungasawazakali ukuthi siqonde ngaphi, sibambe ngaphi. Ama-eco-cash angikhona aqansiswa imali kutshajwa amanye ama-interest. Bayisicela uhulumende lapha akangenele asilungisele indaba leyo ukuze kuqonde. Ngiyabonga, ngicela ukungaziqambi ngebizo lamhlanje.
Hallo, ubalaleli le Studio 7 nangu Isbanda. Hey, bakithi lapha silo horrible minister of finance angikwazi the worst ever. Sisi sese irodiza kwazi waye usayongena kuZimbabwe. Hayi lo ubaba, hayi yazweli galathando galani izinto aziyenzayo. Vele izibuhlungu ngezokuzwisa ubuhlungu abantu beZimbabwe. Angikwazi ukuthi umuntu lo ugcinelwe umthuli Ncube lo. Yabo.
Salibonani basakazi abahle. Siyabonga ukuthi sifonele basakazi weStudio 7. Elami engicela ukulidlulisa, ngithanda ukukhumbuza ikakhulu isizwe sikaMthwakazi sonke endaweni yakithi eZimbabwe. Izinduna, amasobhuku, wonke nje abaphathi bendawo yasemathebeleleni, uRemangwe, yonke indawo yasesikhalangeni esindebeleni, ukuthi manje ngendlela engibona ngakhona, ngibona ngathi sokusile kakhulu ukuthi sokuyisikhathi sokuthi abantu bazama ukuthi beyecela izulu endaweni ezifana nabonjelele lapho kwakucelwa khona izulu vele kudala. Umsebenzi wezinduna ngibona ngathi zihleli phezu komsebenzi wazo ukuthi zikhumbuze abantu ukuthi ngesikhathi esinje sokumele ukuthi beyecela izulu. Abantu basesindebeleni babhuqwabhuqwa indlala iminyaka yonke ilandelana, kodwa aba-organize ukuthi kuke kwenziwe usuku lokuthi kumbe abantu bazile or abantu behambe wonke bethumela abantu babo behambe beyocela izulu njengesintwini sakudala kuyiwe nasegangeni kuyenziwe lokho abathi ulude ngesikhalanga kushiswa amathambo. Abantu beke becela izulu impela linetha. Angazi ukuthi umsebenzi ongaka ma ngabe behleli phezu kwawo bathini, bathi indlala iqhubeke ibhuqabhuqa abantu. oro abakubona ukuthi kulesidingo sonesi ukuthi kusukumele phezulu bakhuthaza abantu ukuthi wonke umuntu kahambe enjelele oro bebekusuku olulodwa bahambe bonke abantu kuthethelwe izulu line kwakubhidwa amahosana izulu linetha kathesi sokuthulile uthola izinduna kuhlanganiswa nemali yokuthi abantu beyenjelele namabele kube sokupheka utshwala bezinathele imizini yabo kumbe imizini yabo sobhuku okuyinto engekho right. Akwenziwe isintu njengesintu. Isizwe sakithi asibuyele emasikweni nakudala, buyekele ukulandela izinto zegovernment le engafuni ukuthi into zamasiko ziyenziwe.
Basakazi baka Studio 7, umgwaqo wenkaya madoda isimo sawo sibi. Lesikhathi esesisele khathesi ukubana siyefika, isikhathi sokubana izosiqalise. Kube madoda, umgwaqo wenkaya lukhalo lwempolo-mpolo, lukhalo lwehlabusi, ovele ungumbundu wembambayidla. Nxa uhamba ngemoto encane uyaganxela. Ibhasi kwezinye indawo sezigijima endleleni yezinqola, zithiye okuyithara khonoko kulukhalo lwempolo-mpolo phezulu. Ake likhumbule madoda ukubana ibhasi yabe layitshe umthwalo phezulu. Nxa ingasekho phezulu letareni isigijima eceleni lapho kuhamba khona izinqola, kutsho sokusitsho ukuthi izinqola kazibuye phezulu kulolo khalo lwempolo-mpolo. Amabhasi agijima eceleni lemoto ezincane. Izimoto ezincane ziyaganxela emgwaqweni wenkaya, especially kuyena straight point yase-Cross Matapa. Akuhambeki mbala, kunzima madoda. Angisakhulumi-ke ngokuthi nxa ususiyaba ngakubo nkaya kumbe mhlawumbe usodlule enkaya usiya kubo kungathetshaneni usiya khonale kubo siyadodoba, umgwaqo kawo ukho madoda. Ibhasi phezu kwemgwaqo oyiwo kwakuthwalwa umgwaqo webhasi kayisekho. Ibhasi igijima lezikotshikara endleleni, izikotshikara kazisakwazi lokuthi zihambele kweliphi icele ngoba amabhasi kawekho phezulu. Urhulumente omutsha madoda wathengena wathi uhlupho lwemathebeleland le-Mouth North le-Mouth South lonke uyalwazi, baza kuthi baprioritize ukubana babonti baqhuba inhlelo ngokuphuthuma ngoba lezi zigaba zisalele emuva. Kodwa esesikubonayo khalesi lokho kuyikhonoko komgwaqo wenkaya kaSmith madoda ayikudlala ngempilo zabantu. Uyazi ukuthi sisakhula ukusuka koBulawayo siye enkaya is about 158 kilometers or so, sasihamba u 1 hour 30 minutes. Kodwa khathesi sicela uhulumende akasibhekele madoda. Siyakhala ngoba lo muntu okuthiwa umele inkaya ngumama uSithembiso odlalele eTheruelfe inyama yendlovu akakho la kuground lomgwaqo wenkaya. Lanxa bona besiya khona le bahamba ngezimoto zabe lokho ntofontofo ezigijima phezulu. Kodwa-ke uZulu udla imbuya ngoluthi, impilo yethu isengozini. Ngu-Elfas okamaphikelela lo, ngiyabonga.
Salibonani lonke basakazi be-Studio 7, lonke ngethemba liphilile lonke ngegama leNkosi Jesu Kristu. Okhulumayo nguNomazulu Mpofu ngokuya eCholocho kwasiphepha. Mina into engabe ngithanda ukuyitsho esenhliziyweni yami, ngoba ngathi bekukhulunywa ngokuthi ibandla le-MDC ngathi lizofuna ngathi liyangena emgwaqweni, ngiyafisa ukuthi ngoba bakhontinya beyenzele yonto, but sikufikele ukuthi ingabafaka engozini ngoba ngapho akuvunyelwa ukuthi uzimele wenze into nasenhliziyweni yakho. Kungenzeka begcine sebeboshiwe, but siyathemba ukuthi mhlawumbe umongameli wethu engabona ukuthi abantu bakhathele.
Labo-ke bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe uyenelisa ukusithumela wakho umbiko mlaleli kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafithane. Abameli bemelika labesi-Taliban abaphakathi kokukhulumisana kunkulumo zokuqeda impi ye-Afghanistan yona esileminyaka leminyaka babikwa sebevumelene entweni eziningi ezilakho ukuqeda limpi. Inhloko kahulumende wele-Pakistan uMnumzana Imran Khan uthi uzadinga usizo kunhlanganiso zomhlaba ezigoqela e-United Nations, ngaphezu kokungezwani okuphakathi kwelizwe lakhe lele India, amazwe la abanga isigaba seKashmir. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili eMelika. Umlobi weMelika odumileyo unkosikazi Toni Morrison kasekho. UMorrison ubhubhe izolo eseleminyaka yokuzalwa engu-88. Waba ngumlobi onsundu wesifazana wokuqala eMelika ukuthola umvuzo weNobel Prize in Literature. UMorrison wayeloba egxile kakhulu kudaba lokucindezelwa kwabantu abansundu ngabamhlophe eMelika. Ingwalo zakhe zigoqela oluthi Song of Solomon, lona olwathola umvuzo weNational Book Critics Circle Award ngo-1977, kanye lelithi A Beloved, lona elathola isicoco sePulitzer Prize ngo-1988. Owake waba ngomongameli weMelika umnumzana Barack Obama ngomunye wabantu abakhalele imuli kankosikazi Morrison. U-Obama uthe ukudlula kwakhe emhlabeni yikulahlekelwa kwelizwe leMelika lomhlaba nje jikelele. Amazwi ka-Obama agcizelelwe ngumlobi weZimbabwe unkosazana Novuyo Rosa Chuma, yena oqhuba izifundo zakhe zaphezulu eze-PhD kwezokuloba e-University of Houston khonapha eMelika.
Silahlekelwe indlovukazi, but uphumule ugogo u-anti uToni Morrison. Ngaqala ukumbala ngiyi-teenager ngebhuku lakho okuthiwa ngu-Song of Solomon. And yazi into emangazayo ngo-Toni Morrison ukuthi wayebhala ngabantu abamnyama lapha eMelika ngesikhathi abantu abamnyama ababekhangelelwa phansi khona. And even ingwalo zakhe esaqala sikubhala zazikhangelelwa phansi ngamakhiwa lapha e-America. And wayengumfazi wayeqinile. Ngikhumbuza umuntu owayebengcono njengo-Queen Lozipay, umuntu oziphetheyo, ozaziyo, oyaziyo indlela yakhe nezinto afuna ukuzenza. And azange noma kwakunzima ayekele ukubhala ngabantu abamnyama lokusifaka emhlabeni, putting us on the map. And more important to Morrison, wavula indlela for ama-writers amaningi, including oSoyinka nabo-Achebe lapha e-America. Wabapublisha kwi-collection yakhe, ama-conversations with writers. Umuntu lwana okwanisa ukubringa together ama-different writers from different places. So wayengazibhaleli yena yedwa, wayebhalela thina sonke.
Waba ngomlobi ongumuntu onsundu wakuqala ongumama njalo ukuthola umvuzo weNobel Prize in Literature. Ukhonoko kwaphathisa njani ekuthini abantu abamnyama bazizwe labo beqakathekile ngokubona kwakho?
Yasilandela indima yakho Morrison. By the time wathola iNobel Prize in Literature, it was after isikhathi eside umsebenzi wakhe ulokhe uziwa ngabantu lapha e-America. Abalobi abangabantu abansundu lapha e-America yibo ababhala incwadi ibhuku lakho okuthiwa ngu-Beloved lize liphume ukuthi sicela-ke phela limrecognize uMorrison. Kade wayelokhe loba limdlula limeqa. Yikho-ke kulandela incwadi leyo wawina iPulitzer, then wasewina iNobel. And so okungenza ngiziqhenye uMorrison ukuthi njalo wangumlobi abantu abanye abansundu ababeziqhenya ngaye, ababefuna ukumphakamisa, ababesithi nxa uMorrison ephumelela sizizwe ngani sonke siyaphumelela, siyabonakala athi siqakathekile emhlabeni, impilo zethu siqakathekile.
Wena njengomlobi onsundu lawe ongumama, kuyini ongathi ukufundile embalini yakhe?
UMorrison for mina wamfundisa ukuziqhenya njengomuntu wesimame onsundu. Njalo okunye okuqakathekileyo yikuthi wasifundisa ukuthi kuqalisa ukuthi funa sibhala khulumisane. Wayebhala ekhuluma labantu abamnyama uMorrison, wayengabhaleli abelungu. Into eqakathekileyo ngoba yinto enzima yokwenza, especially even ngathi esemhlabeni, ngoba nxa ubhalela abantu bensundu abelungu abayiba abaphethe ama-institutions babe bengani abakubone. So uMorrison wasinika that imvumo sokuthi siziqhenye ngokuba bensundu ngabantu besimane, nokuthi sizithathele phezulu singazikhangele siphathi. and even though now kulokhe kunzima sokungcono ngabantu abanjengayo
njengoba eselele nje alubana elalele uMorrison ungamvalelisa ngapha manje
yo ngathi halala hayi siyabonga ndlovukazi enkulu siyabonga isipho sinike thina emhlabeni ulale ngokuthula nalapho khona siyabonga sithemba abaphansi bakwemukele kuyadidwa kuyathokozwa lathi siyathokoza lapha noma nje sidandile
Unkosazana Novuyo Rosa Chuma ngumlobi weZimbabwe oqhuba izifundo zakhe zePhD kwezokuloba eUniversity of Houston konapha eMelika. Ingwalo zakhe ziqoqela uShadows lo House of Stone. Molweni amavuko zulukandaba mabuyani siyalubonga uxhaso lwenu emsakazweni lababukeleyo ku Facebook silabo banike lamhlanje kulo Pamela Gochane Dube othwena sivukile msakazi kuzoba lo Pamela Khumalo othwena sabona msakazi yebo makhumalo Noma gugu ntombi ngwenya otwena kunzima shiwa ekhaya. Kuzoba lo Brian L. Ndlovu otwena livuka njani basakaza bahle ayi sivukile Ndlovu enkulu. Chris Zulu ala uyabuza ukuthi livuka njani basakaza ayi siyavuka Zulu singabuza wena. Clemens Mzola Dube otwena morning from Zanzi Africa. Kathiwe Ncube uthi wena amavuko msakazi hayi sivukile manqube singabuza wena Pamela Khumalo uyaphinda lapha na uthi wena eZimbabwe kunzima ukuzalamula ophezulu uNkulunkulu phela JD Junior Dube umthembo sithembayo uthi wena livuka njani inkomo emsakazi wena ohamba phambili esuthandayo Siyavuka mtembo sithembayo siyalibonga uxhaso lwakho Thembani Jiane uthi wena ayikho into elungiswayo nguhulumende siyakhala akekho oza sizwela bazi icorruption kuphela zelimnyama ehlabela ke kamnandi lapho uthi yena vuma usigqibela ke uhlelo lwethu lwekuseni kodwa singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili ibandla leMDC lithi uZulu kumele aphatheke ngobunengi ekutshengiseleni kwalo ngeviki ezayo phezu kokuchabalala komnotho uZulu wematopo obhekane lendlala embi njalo uthi usizo lokudla osolucelwe nguhulumende kwamanye amazwe ngabe luyaphuthuma lumfinyelele. Likhumbule zikhona izakusihlwa ngo-7:30 na kanye lakusasa ngesikhathi esifanayo ezekuseni phela ngo-6:30. Asidibaneni ke khonapho olivalelisayo ngontungamilinkomo litshone kuhle.